So kuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 kuzibandlela 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umculi olodumo uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubuthiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka-2024 kaliboni umomo oselizweni uguquka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo elezapho umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho oyenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo eZimbabwe. Okuyinto athi yenziwa kakhulu libandla elibusayo elezano PF. Kumbiko wakhe okhangelane lomnyaka omutsha, uNkomo usole izano PF esithi yabunjwa phezu kwesisekelo sobandlululo futhi yehlukanisa abantu beZimbabwe ngemihlobo ngokubandlulula ikakhulu abantu besindebeleni leminye imihlobo yesishoneni. Ngokunjalo uNkomo ukhuthaze abantu ukuthi bafunde indimi ezehlukeneyo kuqala nje umnyaka omutsha ukuze bazwisisane enkulumeni njalo balwisane lobandlululo lolu ngoba esithi lubulala isizwe. Uthe igugurawundi yaphehlwa inzondo lobandlululo. Sixoxe lo Nkomo wachasisa okuningi.
Ubandlululo lolu aliqalanga izano yodwa, izano yayincedisana lamangisi ekutheni ubandlululo libe nesisekelo sokuthi kulamaNdebele kulamaShona, yinto eyakuza izano lamangisi. Ababandlululayo okokuqala sibili ubandlululo silibona kubandlululana amanyisha zamazeshuni kuze kuyekuthiwa nje ubaba uhebhethitebo kwakuyini ubandlululo lolo uhebhethitebo yayimanyisha amazwe zube efuna ukuthatha amandla emanyikeni. Kwabuya-ke amakaranga ajoyina into leyo ebandlululo kuba ngamandla. So-ke kuqala ubukhokheli bezami, hatshi umuntu kazana obishona, ubukhokheli bezami yikho lapho kuqala khona ubandlululo oluyile oluhluphayo eZimbabwe.
Abantu besindebeleni bona bami ngaphi kulo lubandlululo babankomo?
Abantu besindebeleni yiyo abakwi-receiving end yobandlululo. Nabantu ababekezelayo, abantu bebathekeleleli, nabantu abafisa ukwakha iZimbabwe eyi-1 engalabandlululo. Kodwa-ke sithole ukuthi ngenxa yosiko lezami olokubandlulula sithole ukuthi thina ngapha esindebeleni kuhlezi sibe receiving end. Singakhuluma ngemisebenzi esiyinitshwayo, singakhuluma ngezikolo osithunyelwa abantu abangabaziyo ulimi lwesiKhalanga, abantu abangabaziyo ulimi lwesiSuthu, abantu abangabaziyo ulimi lwesiTsonga. abantu abo ku-early development, child development, phansi khonale ukuthi vele bafuna ibe owathi ibe hegemony ukuthi yonke icine wonke umuntu eZimbabwe eselitshona. Kuyindlela yokuthi kudilizwe eziningini, kudilizwe amanye amasiko, kudilizwe abanye abantu abathile ikakhulu emaNdebeleni ukuthi isizwe samaNdebele sichithe siphele sidu. Kodwa hhayi, lathi singabantu bakankulunkulu kuphela. Asinge sibonge ukuthi umuntu ethi uzahazaza ecede esize sonke esithi du akwenzakali khonokho. Yinto ezimbi ezenziwa ngabantu abakhokheli ababi.
Lithi lina kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukuthi abantu babandlululane, ungathanda ukugcizelela phezu kwalokho?
Kule mithetho eminingi eyenziwayo elizweni, eminye engalandelwa ngeke lencede imithetho yakhona, kodwa iqakathekile iyalandelwa. Kalibona umuntu ngaba yinto enzima ukuthi umuntu owenza ibanzini ukwandlulule kumbe i-tribalism le-racism kumbe ngokunye okwazi abanye abantu kube yinto engavunyelwayo emthethweni. Ngibonani ngaba yinto enhle kakhulu, akulula ngoba abalamandla okwenza i-tribalism yibababusayo. So leyo mithetho kungaba nzima ukuyenza, kodwa ngibona ngani kungaba yikuqala kokuthi khona sikhontrole umkhuhlane lo o-tribalism. Ngoba nathi ngabe sizanithi sakhe ngokukhulumisana kungala mthetho osiqondisayo, bonani uzathatha isikhathi.
UMnumzana Sibangilizwe Nkomo ngomkhokheli webandla lezapho sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma, yena othi ibandla lakhe liyamanyanisa abantu hathi ukuba bandlulula.
Into enhle ukuthi ukhuluma lami, mina lami ngumuntu wasendebeleni ngisebandleni lebalele ngiku-central committee ebandla langikhona. So angazi ukubana nxa esikibona liyabandlulula uyabe njalo futhi aphinde akhohlwe umfowethu ubabakhe ngokwakhe ubaba uJoshua Nkomo ngenxa yokubona ubana into zazingahambanga kuhle wasiqhiya isihlanga sibe. So singahamba lakike ngathi bakhulani sisebenza sindawonye sikwazi ukubana singabantwana bomhlabathi abantwana beZimbabwe. So angazi ekuna yena ubandlulo alutshoyo mina engekho phakathi ulibona njani njalo ulibone ngaphi, ngoba thina esiphakathi esingamaNdebele sisebenza kuhle nawo amaShona sisebenze kuhle namaKhalanga sisebenze kuhle namaTonga sisebenze kuhle namaVenda labonke nje abantu bonke sisebenza so ndawonye asibandlulani.
Uthi ubaba uNkomo ngitsho nje la kunhlelo zentuthuko isigaba seMandebeleni siyabandlululwa sichiwa phandle.
Intuthuko baba ilethwa ngabameli besigaba. Sikhuluma nje so ngoba kuthi kuyavotwa kuvotela amalunga ephalamente amakhansela. Nxa ufaka abantu abazafikelelwe yindima umumo bengakhulumi ngokodaba lapho abavela khona intuthuko izabuya njani, ngoba phela umuntu othi harare kathi uvele kwazi uhlupho oluhamba emadebeleleni ngaphandle kokuthi kodwa umleli wangapho emadebeleleni angikhokhi nalolo ngendlela egcweleyo. Mina ngiye ngaba lilunga leli elephalamente ikhonaphana ethela nabapopoma ngathi ngibhoda empilo ngahlolura salwane ukwenza wawufanye bathi ungaxhumanisha ukuthi usebenze kuhle. Ngahamba ngayo bangumsindo eParliament bawulungisa waqale ukusebenza. Yebo ye iyake ube namabhelida yamukufi. Kodwa wathi ngizizwa nxa ungakhuluma ngodaba lwakho lapho uvela khona into yenze iyenzeka. Manje futhi na since 2000 ngokuthunyela ama-MPs awe-MDC ngasetsho ngi-TPC abakwaziyo yikufika eParliament bangumsindo bahlabele bengasakhulumi inkathazo esikazi kangapha emadebeleni. So ngabesizasizeka njani sithumela abantu abakwazi ukuyahlabela nokuba umsdeparamen kuzokuthi bayekhuluma inkathazo zethu esilazo ngabo.
Uthi njalo ubaba uNkomo kumele kubunjwe umthetho oyenza kube licala ukubandlululana eZimbabwe. Lokho akusoze kulethe ingqubela phambili yini ngokubona kwakho alubana uthe kwenziwa?
Yebo, ubandlululo kalufunakali. Even isihlelo sombuso i-constitution yeZimbabwe ayisezi ukubandlululana.
UMnumzana Joseph Chuma ulilunga leZANU PF Central Committee sixoxela ekobulawayo. Umculi olodumo eZimbabwe owedancehall uEnergy Chizanga owaziwa ngegama lokuthi nguFreeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers. UFreeman uvumile ukuba ube ngumgane welinye lamasela lawa eladutshulwa ngamapholisa lafa kodwa ukulandule ukuthi bebentshontsha bonke. Icala alibotshelweyo livikwa ladalwa ngenyanga kaLwezi kumnyaka osanda kwedlula. UPraxedes Jeremiah uyalandisa.
Umculi lo uthethwe ngamapholisa awohlangothi olwe-CID homicide namhlanje ngecala eladalwa ngoLwezi nyakenye. Amapholisa athi uFreeman wasebenza lomuyi uGodfrey Machingura kanye loPaul Ernest Mzenge Joe ukudala icala lokufuna ukudlengula umnumzana Paul Jimbotza. Yena ke uhlala emzini oweMount Pleasant eHarare. Amapholisa athi umculi lo nguye owapha amasela lawa iKelly kaChimbotza. Kugwalo olwewarned and questioned statement, uChizanga ulandule icala leli esithi izigebengu lezi zazingabangane bakhe ngempela, hatshi ukuthi wayesebenza labo. Uzamiswa phambi komthethwandaba kuyonale iviki. Ababili laba abathi uMachingura lojo babotshwe ngamapholisa bephakathi kokudlwengula omunye usomabhizimusi waseHarare. UMachingura owayengumngane kaChizanga udutshule wahle wafela khona lapho ebotshwa nyakinye ngoLwezi.
I-Israel ithi isingena esigabeni esitsha esempi yayo leqembu leHamas esihlengeni seGaza. Yazise ngomvulo ukuthi iza kwehlisa inani lamasotsha eGaza njalo isiqala ukuhlasela indawo ezithize ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeHamas. Impi le isingene kunyanga yesine njalo isibulalise abantu abanengi iyachiya abanye abafika izigidi ezimbili i-2 million bengasela mizi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxele umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe kwezombusazwe esebenza le nhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Akula ngqondo ngoba antibana bakhona kathi singasebethumbe bakhetha i-headquarters ye-Hamas. Impi yakhona bayesebecabana lewana nxa sebephumelele ukuchitha i-Hamas. So I saw impi yempi yimpi eyomnotho welizwe ukuthi babe le ndlela yokuthi bedlule besiya kuMediterranean. So lapho okhuluma ngabanye abantu ngoba kathi sivele sikhangela ukubhidlizeka kwe-Filidia kweGaza angikhole ukuthi sisaba le resistance iyayikhona.
Ipho lapha kungaphathiswa njani ukuthi kumiswe konke lo?
Into ekhona lapha ukuthi i-America iyona elamandla okuthi impi leyana iphele ngoba nxa abantu be-Israel umongameli we-Israel uBenjamin Netanyahu esithi yena injongo yakhe ama-objectives akhe sebasizile uku-neutralize i-Hamas, i-America ifanele ukuthi yona njengoba siqedile impi lamalitrasha e-Hamas uza kwenzeka kathesi sibulala abantu abangela ozulu ongelacala. Njengokubona kwami ngibona ngathi i-America uJoe Biden uyakwanisa ukuthi aphikhe ifoni athathe ucingo wathi uNetanyahu hathi impi siphelile yebakhige objectives bisela abafana bakhwethela kini.
Ngokubhidliza osekwenziwe lokhu Ngwenya, awubona sengathi phambili akusoze kube lo dubo na?
Ya, yikho phela bese ama-analysts avele athona impi yakhona kayela ngqondo yokubhidliza ama-buildings kumbe izakhiwo zeGaza ngoba nxa usilwa la malecatsha ulwa labantu abangenaregular army. So njengokubona kwamina ngikhangele nje ngivelela ngapha ezansi ngibona ngathi mina sokulamasotsha amaningi azavolontiya ukuthi bangibangene kuHamas. Ngapha i-Israel iyadiliza iziyakhiwa zezi yeGaza kodwa ngapha abantu balobuhlungu ngibona ngathi sebezimisele ukuthi baza joina iHamas abantwana abazali bakhona labantu babo labazulu bezizukulwane Israel iqale impi abasizi abangasizi bayiqede loo bebedilile izakhiwa zeGaza City kodwa sebehlanyele amasotha amaningi eHamas.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe njalo usebenza lenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions. Iningi labasakhulayo lithi lanxa lisamukela ngenjabulo umnyaka omutsha oka 2024 galiboni kusiba lobuvelo kwezenotho. Abasakhulayo laba bathi lanxa bezazama ngazo zonke indlela ukukhusela izimuli zabo babona kusiba lobunzima kudaba lokutholakala kwemisebenzi. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba.
UMajuri Sibanda ohlala eHarare ngomunye wabathi awusoze uguquke umnotho welizwe kanye lezombusazwe.
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu ongipha ithuba lokungena ku-2024. Kodwa ngamalanga nje afana namanye ngoba sikhuluma kanje awulalutho esingathi lungcono sivela mhlaka kubanjanwa. Imisebenzi ayitholakali, amagetsi akula, ayahlupha, izinto ziyadura, yikho ngisithi kuyafana. Ngibona unyaka lo esikuwo ufana lowa 2023 yabume njengoka 2023.
Kodwa umunye osakhulayo uMunyaradi Takorekana uthi ukhangelele okuhle lonyaka.
Sibheke ukuthi u-2024 ube ngumnyanga ozasivula ingqondo kukhutshwa kulokho esihlangene lakho ku-2023. Ngicabanga ukuthi it's a year of enhancement, umnyaka wokuthi sikhule phakathi kokuyenza kwethu, especially endleleni zokuthi singafumana njani izimali njengabatsha. Sisiya phambili sikhangelele ukuthi iminyaka isiba phambili lakho into ziyabe zibuya zizintsha.
Ubheka impilo Ncube osakhulayo odinga amadlelo angcono kwele South Africa uthi bazadonsa nzima ontanga lonyaka.
Ngasikhangele izinqumo ezithethwe nguminister of finance ukukhweza intengo yamapasipoti, amanye ama-taxes asepropoziwe nento ezinye ezinjalo. I-inflation yaqhubeka isiya phezulu, uthole ukuthi nxa kade ngisenze engikwenzayo ngomnyaka ophelileyo ngiyaqhubeka ngisenza khonokho, ngithola naleyo imali kade ngiyithola ayifani niki ivalu ekade inika yona ngomnyaka ophelileyo. So ongangokuthi thina njengolutsha sibhekane nohlupho olukhulu kakhulu ngoba imizamo yethu iya iloko isehla.
Wengeze esithi abatsha kumele bephume lamanye amacebo okuziphilisa.
Ngalo mnyaka omutsha ngikhangelele ukuthi singazama ukuthi sikhangele amanye amaqhinga esingawayenza, sidinge ezinye indawo lapho esingathola khona ngoba kulezi nsuku imali ikuthenga lokuthengisa iwoda nje. So ikudinga nje ezinye indawo ezichipha, ezinye indawo ezingayenza ukuthi iprofit yethu iyande kancane. Ngaphandle kwalokho hayi, ngikhangelele ukuthi umnyaka lo uzabe unzima kakhulu.
Istudio 7 izame ukuzwa ukuthi uhulumende uthini ngezikhalazo zabatsha lezi. Wodwa umphathi ntambo ohlangothi olubona ngabatsha umnumzana Thino Machakaire kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe kuWhatsApp singakayi emoyeni. Wodwa uhlala esithi akhona amathuba abatsha kwele Zimbabwe njalo kumele bawasebenzise bengakacabangi ukuya phandle kwelizwe. Uthi amathuba la abalisa ukuthola imali ebhanga labatsha ele-Empower Bank eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi leyokufundiswa imisebenzi yezandla. Ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology njalo ocubungula indaba zabatsha umnumzana Methuseli Moyo uthi kumele bame njalo beqine abatsha lonyaka.
Abatsha kumele balungiselele bedonse nzima emisebenzini yezandla abayenzayo ezifundweni zabo, bakhalele kusasa ngoba abatsha yiyo ikusasa yethu yelizwe. Hayi okwenzakalayo ngo-2023 sonke siyakwazi, kodwa sokwenzakala kwadlula. Kuyadingeka ukuthi abantu-ke bafocus entweni ezingabanceda ezingaguqula impilo yabo as individuals and also as groups and communities. Beqale nje amaprojekthi, bedinge usekelo ukuthi basebenze.
Kulabatsha abaningi abasuka eZimbabwe kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe abathi kunzima ukuphila elizweni leli. Ngimele iStudio 7 iHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Bakhathazekile abanengi abathi umnotho weZimbabwe kawusoze uguquke lonyaka ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezehlulekela. Kodwa abakubandla elibusayo eleZANU-PF bathi abantu kumele babe lamacebo okuguqula impilo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uyalandisa.
Omunye wabathi awusoze uguquke umnotho wakwele Zimbabwe nkosikazi Zanele Mguni ukukhela ibandla leMayibuye People's Party.
Kuyasimangaza thina siliqembu iMayibuye People's Party njalo kuyasethusa ukuthi sibone ukuthi kusaselabantu phakathi kwaleli lizwe laseZimbabwe abakholwayo njalo abasalokholo lokuthi leli qembu elisibusayo leli elikudala lisibusa iZANU-PF kukhona abasangakwenza kwezomnotho ukuguqula umnotho wakuleli lizwe. Ngikhuluma nje namhlanje msakazi, akula ngisho yona iPanado ezibhedlela zakithi, akula ngisho yona iParacetamol. Uhulumeni lo weZANU-PF walithatha lelizwe ezandleni zabelungu ngo-1980, kulizwe elalihlonitshwa i-Afrika yonke, balihudulela phansi, balidonsela phansi, akukho abayobuya bekwenze. Namhlanje sithenge isinkwa ngedola, imali yaseMelika, kodwa akekho umuntu oyiholayo phakathi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ngisimo esingekho normal yelesi elizweni. Namhlanje uhulumeni ufuna imali kithi, abantu babhadaliswa imigodi. Batheliswa emgodi yamanzi abazitheleleyo sokuthiwa sokuyabhadala le mizi ebizayo okwakuyinto eyayisenziwa nguhulumeni woncindezelo ngenxa yokuthi uhulumeni wethu uhlulekile ukuthi yena alethe imali, uhlulekile ukuthi alethe ama-investors elizweni, imali usezoyifuna ebantwini.
Unkosikazi Mguni uthi kumnyama phambili,
ayiwekho ama-investors angabuya elizweni elinenkinga yezepolitiki. Ayikho into iZANU-PF eyenzile ukuthi iheke abantu bangaphandle ukuthi bezotshala elizweni ezilong bencindezela amalungelo abantu. Ayikho into ezoqonda ipolitiki yelizwe lethu, ayikho lento le okuthiwa yi-openness yokuthi ingaheka umuntu ongaphandle athi ngizotshala. Ngakho thina siliqembu sibona ngani isimo sezomnotho ngalonyaka sisazoba nzima ngendlela eyisimanga. Masibona nje since uhulumeni weZANU-PF wathatha isimo siba worse each and every day. Akubuyeli emuva, asazi noma banawo yini ama-policies wokuthi beheha abantu wokudevelop umkhonomi, kodwa as long ipolitiki yakuleli lizwe ihlaba inameva ihlukumeza abantu, ayikho into abangayenza ukuguqula isimo sezomnotho.
Umnumzana God knows Sibanda webandla le-Congress of Transformation layo uthandabuza okuza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa lonyaka ekuthuthukiseni umnotho.
Inkosi kayibusise ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sesiphithiphithi lapho abantu bebalekela udubo oluselizweni besiya kuba iziphepheli zomhlaba. Ngenxa kahulumende ohuquluza umnotho welizwe abuye abulale abamisa amakhanda, ilizwe kathesi lifile ngenxa kahulumende ongelandaba labantu olama-policies ancindezela abantu. Uhulumende wamamenemene okhangelele ukutshontsha kuphela. Kumele sisebenze kanzima eminyakeni lo omutsha ka-2024. Ngiyalinxusa lonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi akekho umuntu ongalenzela anything. Ngithi asisukumeni sizilungiseleni ilizwe lapho esokwazi khona ukuthi sizifakele owethu uhulumende ozosimela.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU-PF uthi abantu kumele bedinge amacebo amatsha okuzithuthukisa lonyaka ngesikhathi kulesikhudumezi se-El Nino esilakho ukuphazamisa umnotho.
Kusokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu lele lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu, lokhu abakuthi ngesikhiwa yi-water harvesting, ukuthi kugcinwe amanzi njengoba sikwazi amanzi azahlupha. Beso sithi even labo abezifuyo labo bakhangele izindlela zokuthi izifuyo zabo bazazidingela okunye ukudla okokuthi bona baziphe, ngoba ukudla lokhu okusemadlelweni kuzaba kulutshwane njalo futhi abanye bananzelela ukubana babe sesibangeni sokuvuma ukuthengisa ezinye izifuyo ukwenzela ukubana leyo mali incedise ukugcina ezinye lezi abazabebesele nazo, ngoba ungumuntu engekeli kwenza njalo ungagcina usulahlekelwe izo zonke izifuyo.
Kukhangelelwe ukuba umnotho wakwele Zimbabwe uzancipha lonyaka ngenxa yesigudumezi se-El Nino esidala ukuba izulu lingani ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukips Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Akasekho uPeter Maguvane, intatheli zindaba yemifanekiso eyaba lodumo kwele South Africa ngesikhathi lelo lizwe lilwela uzivuse. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba.
UMaguvane onguye owathatha imifanekiso yomvukela wezifundi umzabalazo oweSoweto ngomnyaka ka-1976 ubhubhe ngomvulo esele minyaka engamashumi edlula athoba mune munye 91 ngemva kwempi yenkululeko. Nguye owahle waba yintatheli zindaba yemifanekiso kumbe i-photojournalist kahulumende lapho owayengumongameli Nelson Mandela wakhululwa khona ejele ngomnyaka ka-1990 lalapho esesembusweni ngomnyaka ka-1969. UMaguvane wabotshelwa ukuthatha imifanekiso yokutshengisela okwakusenziwa ngabantu phandle kwejele nalapho okwakuvalelwe khona unkosikazi Winnie Mandela, umka owayengumongameli Mandela leyinye inkokheli yomzabalazolo. Umthethwandaba wamgweba ukuhlala ejele okweminyaka phose emibili engahlangani lezinye izibotshwa ku-confinement. Wathi lalapho isekhululwa, imthethwandaba yamvimba ukuthatha imifanekiso okweminyaka emihlanu. Abezindaba abe-French News Agency, AFP, babika ukubana umphathithambo wezamasiko unkosikazi Zizi Zodwa uthi ele South Africa lilahlekelwe kakhulu liqhawe lesizwe oyengumuntu owayelesibindi owathapha izindaba zempi yokukhululwa kwele South Africa elandisa imbali yale impi ngemifanekiso yakhe.
Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection uTaboka Ncube uxoxa labasakhulayo ngabakukhangeleleyo kulumnyaka esiwusungule izolo oka-2024. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umculi olodumo u-Energy Chizanga owaziwa njalo ngokuthi ngu-Freeman ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokusebenza lamasela antshontsha ehlomile ama-armed robbers okulicala alilandulayo. Kanti umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi kumele kubunje umthetho owenza kube licala ukubandlulula abantu ngemihlobo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.